Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 6 kuNhlolanja 2024 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Amazwe angalakudla okwaneleyo, ingabe angalakudla okusuthisa umzimba. Abantwana ibabacina beswela ukudla. Nxa beswela ukudla, amandla abo okulwisana lemkhuhlane ayehla. Basuke bedelelwe imkhuhlane eminenginengi.
Inhlanganiso ye-UNICEF ithi kulabantwana abafika phose izigidi ezingamachumi amabili, 181 million, abaphansi kweminyaka emihlanu abasola ukudla okweneleyo emhlabeni wonke jikelele.
It is actually a very good opportunity for the president to find ways of developing Zimbabwean economy.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele Russia lapho akhangelela ukuba uzakhulumisana nomkhokheli wakulelo lizwe umnumzana Vladimir Putin ngezamabhizimusi lokunye. Kubhubha abantu abane engozini yomgwaqo eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha olubona ngokondliwa kuhle kwabantwana kumanyano United Nations ole UNICEF luthi kulabantwana abafika phose izigidi ezingamachumi amabili, 181 million, abaphansi kweminyaka emihlanu abasola ukudla kwaneleyo njalo okwakha umzimba emazweni achiyeneyo omhlaba okugoqela eZimbabwe. Ukugwalo elwethule namuhla olile sihloko esithi Child Food Poverty, Nutrition Deprivation in Early Childhood, UNICEF ithe emhlubulweni weMpumalanga lowezansi yezwekazi leAfrika, iSomalia yiyo ekhokhelayo ngalolu dubo, ilandelwa yi-Ethiopia, yona elandelwa yiLesotho leMalawi. IZimbabwe yona ihlezi kuzinga lesihlanu. ISomalia yiyo ekhokhelayo njalo emhlabeni jikelele, ilandelwa yiGini, kuzobuya iGini-Bissau kanye leAfghanistan. UNICEF ithi izwekazi le-Asia yilo elibhekane lodubo labantwana abahlaselwe indlala abedlula izigidi ezingamachumi ayisithupha, 64 million, ukuthi emhlubulweni we-Sub-Saharan Africa abayizigidi ezingamachumi phose ayisikhombisa, 59 million. Ngokunjalo iUNICEF ikhuthaze ohulumende bamazwe la ukuthi basungule inhlelo zokutholisa abantwana ukudla okwaneleyo njalo okwakha umzimba ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane ebangelwa yindlala. Ngenyanga edluleyo iUNICEF yazise ukuthi idinga imali engange 84.9 million US dollars eyokudingela uzulu weZimbabwe ukudla okugoqela abantwana abafika phose isigidi 866,000. EleZimbabwe libhekane lendlala ehlasela abantu abayizigidi eziyisiyagalolunye, 9 million. UNtungameli Nkomo weStudio 7 ubuze uDokotela Elopis Banda ukuthi uthini ngombiko we-UNICEF lo ewethule namuhla.
Umbiko lo kawungethusi ngenxa yokuthi amazwe angalakudla okwaneleyo, ingabe angalakudla okusuthisa umzimba. Abantwana ibabacina beswela ukudla. Nxa beswela ukudla, amandla abo okulwisana lemkhuhlane ayehla. Basuke bedelelwe imkhuhlane eminenginengi. Okunye kuze kubaphambanisa ukuthi into yakhona ingabe isaphela impilo yonke. Udubo lolu olukhulunywa ngalo luhambelana lemango lamazwe angela kudla okwaneleyo ngezindaba ze-economy yalezo zigaba. Okwengezelela lokho ikuthi umhlaba uyatshintsha, sekule climate change, lalapho kwakuzuzakala khona ukudla sekusiba lendlala. Lokho kwengezelela udubo lolo olukhulunywa ngalo.
EZimbabwe kona ungasichaza uthini isimo sabantwana abaswela ukudla okwaneleyo njalo okwakha umzimba?
asikwazi ngoba akuzange kuhlolisiswe ngabantu beZimbabwe ukuthi bazi ukuthi bangaki njalo bangapi ngoba iZimbabwe ilizwe elile ndawo ezitheneyo ezindawo zilezilimo abantwana bayasuda ezindawo akulazulu komile abantwana bayalamba suka kwahluzisiswa ngemfanele ukuthi kwazakala ukuthi udubo lolulunganani kodwa alungeza ke luselakale kulokuselakala kokudla indlala lokudla ukudla okungela ma-proteins uphongusidli uporridge njalo nje nsuku zonke uyabusuthi kodwa umzimba ulendlala ukudla yikho okwakha umzimba kwakha amathambo kwakha izinyama kwakhe lamasotsha ayiwo asivikela emkhuhlaneni eminingi kungaswelakala ama-nutrients lana afaneleyo i-immunity yana kasakhuli ngemfanelo iyaqhubeka ekukhuleni kwayo ingaqhubeka ekukhuleni kwayo senelisi kayisenelisi ukuvikela umntwana imkhuhlane sedelelwa imkhuhlane sedelelwa imkhuhlane njalo nje
yiphi leyo mkhuhlane engamhlasela
ikakhulu ama-infectious diseases abangela isihudo respiratory diseases abangela ukuthi umntwana akhwehlele ingabe abe lofuba imkhuhlane njalo engaba khona emntwini ongela one poor immunity njengoba isitshengo esikhiwo
umntwana dokotela esingathi uthola ukudla okwaneleyo esingathi i-balanced diet ngesingisi uyabe thola ukudla okunjani njalo mhlawumbe kangaki ngelanga
kuthiwa kufanele umuntu abe lokudla okune carbohydrate i-carbohydrate sizuza emabeleni emabeleni esinkweni izinto ezinjengalezo emphutshini carbohydrate kufanele kube le-fat i-fat liyani ivame ukuphuma entwini ezinjengenyama kufanele kube le-protein protein iyakwanisa ukuphuma enyameni but into ezinjengamaqanda nxa ikhona indlubu nxa zikhona kubhalanse nje kugabaniswe le mbhida layo iyaletha ama-nutritional properties ibhalanse kugabaniswe ayikhona ukuthi kuthi umuntu udle iporiji yempuphu ekuseni wadle emini wadla ntambama uyabe edlile wasuta kodwa kungela bhalanse efunekayo
lo ngudokotela Elopis Vanda ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo owestudio 7 ekobulawayo Umongameli Emerson Mnangagwa Russia lapha akhangelelwe ukuba uzakhulumisana lomkhokheli wakulelo lizwe umnumzana Vladimir Putin ngezamabhizimusi ezombusazwe lempi ephakathi kwelizwe leli le-Ukraine umnangagwa ufike namuhla kwele Russia lapho azangena khona umhlangano omkhulu owe-St. Petersburg International Economic Forum okuzabe kule nkokheli yakwamanye amazwe umnangagwa obekwele South Korea lapho angene khona umhlangano we-South Korea Africa Summit semhlanganweni owe Russia Africa Summit nyakenye lapho okwalotshelwana izivumelwano ezimbalwa phakathi kwamazwe omabili izivumelwano lezi zazigxile kwezomlilo kagasi imitshini yakulezi nsuku amatshe aligugu kanye lokuthuthukisa izakhiwo zelizwe okwamanje uleziphathamandla ezimbalwa zakule Zimbabwe ezigoqela umphathintambo obana ngezemali umnumzana Mthuli Ncube leziphethe inhlangothi ezitshiyeneyo omunye wabasemhlanganweni lo ngumnumzana Masimba Mavaza omele ibandla lezano PF kwelebhilitane othi umhlangano lo uqakathekile kakhulu
It is actually a very good opportunity for the president to find ways of developing Zimbabwean economy.
Leli lithuba elihle elokuthi umongameli Mnangagwa athole indlela zokuthuthukisa umnotho welizwe kanye lempilo kaZulu weZimbabwe.
Okubandla eliphikisayo eleFreedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi akulalutho luzaphuma emhlanganweni lo ngaphandle kwalokho okufunwa ngumnangagwa athi uZulu.
Nxa uvakatshela umngani wakho kumele unxa uhambile ukubuya uphethe igwadla phela ukuthi ubuye bona umngani wakho manje uyahamba kodwa akaze kuphume lutho so ke angiboni okwanamhlanje ukuthi kulento okungayiletha
ingcwethi kwezombusazwe njalo kwinhlanganiso ye-Common Markets for Liberal Solutions umnumzana Rejoice Ngwenya uvumelana nalokho
azisake isizwe nje ngokukhuluma ukuthi kule nto eyenzakala isekuthi enkulu evuliweyo ngenxa yokuthi umongameli welizwe leZimbabwe wavakatsha eRussia kumbe eChina sitsha kuthiwa khona kube into ezithengiswayo into ezivele eZimbabwe seChina hatsho okunceda uZulu
kodwa olandela ezombusazwe okubandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change umnumzana Ambrose Sibindi uthi imihlangano le iyaphathisa ekuthuthukiseni ilizwe
sikhangela ukuvakatshela amazane abo Russia kwesikhathi kuyinto eqakathekileyo kakhulu ngoba siyasikhayela ukuthi engxenye amazwe anjengalawa nxa singabamba kuhle angasincedisa lathi ukuthi lapho engxenye njengezimbabwe zithuthuke ngezindlela ze-investment kodwa ekhathesi okwerussia uhlupho olukhona kathesi ngerussia yikuthi sonke siyakwazi ukuthi ilizwe lerussia lisempini lisilwa le-ukraine and singananzelela siyananzelela ukuthi le mali yabo liyani ungathi ivali yehla njalo sinazele ukuthi irussia nxa sikhuluma kanje kathesi ungathi la manye amazwe akulabudlelwana obuhle ngenxa yempiliyana yokuthi bebe betshaya i-ukraine so ke kwesikhathi kuba nzima ukuthi singakhayelela ukuthi kule nto elule engaphuma
elerussia lelamankampani amaningi enza okuthiyeneyo kwele zimbabwe agoqela ele-arosa elemba amadayimana elidlelana lenkampani yezimbabwe consolidated diamond company kulamanye njalo anjenge-united fertilizer company lamanye alungisa imvundiso ethengiswa kwele zimbabwe lemazweni akuzekezile afrika maningi njalo afisa ukwemba amatsha legugu alokhu edinga ukusebenzela kwele zimbabwe kukhangelelwe ukuthi kungaba lezivumelwano lomnangagwa ekwenjiweni kwamatshe aligugu le-Russia okwamanje inkokheli zamazwe omabili ziphansi kwezijeziso zenotho ezetheswa ngamazwe entshonalanga athi amazwe omabili la ephula ilungelo loluntu njalo ehluleka ukuqhuba ukhetho okukhululekileyo Amapolisa athi kulabantu abane ababhubhele engozini yokungqikilana kwamabhasi amabili legonyethi emgwaqweni osuka eMtare usiya eHarare emini namuhla. Amabhasi la abalisa enkampani yetenda kanye leFuels and Pets. Ibhasi yetenda ibisiya eMtare kuthi eFuels and Pets ibilubhekise eHarare. Isikhulumeli samapolisa uCommissioner Paul Nyathi wazise ukuthi izidumbu zababhubhileyo zihanjiswe endlini yamakhaza eMarondera Provincial Hospital. Abalimeleyo labo bagijinyiselwe esibhedlela lesi kanye laseParirenyathwa eHarare. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa sebencome indlela amabandla ezombusazwe emukele ngayo impumela yokhetho olusanda kuqhutshwa besithele Zimbabwe kwakumele lenze okufanayo ngesikhathi sokhetho. Okwamanje ibandla le-African National Congress elehluleke ukunqoba kukhetho lolu selikhulumisana lamanye ukwenzela ukubumba uhulumende. Kubika uThuso Khumalo.
Ekhuluma lesitudio 7 ngemva kwempumela yokhetho kwele South Africa oluveze kwacaca ukuthi bandla elibusayo alenelisi ukubumba uhulumende linganxusanga amabandla aphikisayo. Umgcini sihlalo webandla elibusayo kwele South Africa umnumzana Godema Ntashe ukubeke sobala ukuthi uZulu ukhethe ukuthi amabandla ezombusazwe abuse ndawonye ngakho ke yikho abaza kwenza.
We have to be sober. Kufanele sicabange njengabantu abangadakwanga sisukume sikhulumisane lamabandla wonke afuna ukusebenza lathi ukuze sakhene uhulumende womanyano.
Ngakolunye uhlangothi umgokheli webandla elikhulu eliphikisayo kwele South Africa ele Democratic Alliance umnumzana Johnston Hessen laye uthe kumele amabandla ezombusazwe alandele intando kaZulu.
Require a lot of maturity and a lot of steady heads and
kuzafuze sitshengise ukukhula kwezombusazwe sisebenze ndawonye ukuze sithuthukise umnotho wakwele South Africa
hopefully on a new path of trajectory and growth.
Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema welule isandla sokusebenzisana.
We want to work with the ANC.
Siyafisa ukusebenzisana le-ANC. Nxa kukhona ibandla esingasebenzisana lalo ngcono yi-ANC ngoba leli bandla nxa likusimo elikuso lesi liyahlonipha kakhulu.
Lokhu sekunconywe kakhulu ngabadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa. Omunye wabo ngumnumzana Cosmas Ncube.
Lokho kwenzakale eSouth Africa ngama-elections kubonisa okuvuthwa lobukhokheli obuqotho kulaba kade bephethe uhulumende ngoba bavumile ukuthi abawinanga. Kuyatshengisa ukuthi uhulumende we South Africa uhulumende wabantu is a civilian government other than lokho esikubona ekhaya. Kuyacaca nje ukuthi lwana nguhulumende wamasosha ongafuni kwehlulwa.
Umnumzana Makothebe laye uthe umkhokheli webandla le-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa nguye okufanele atshayelwe izandla kakhulu ngokwemukela impumelo yokhetho, waze wathi umphakathi ukhulumile ngakho-ke kufuze alalelwe.
URamaphosa akadinganga ukuthi atshone esiyatshelwa ngokuthi he must form i-coalition. They've made the way forward ukuthi bona they are open for ama-negotiations on lilo kuza ne-coalition. So we're hoping ukuthi lathi-ke as time goes on ama-leaders eTawezanpf bazafunda.
Umnumzana Gretman Mkhwebu uthi ziningi izifundo okuzafuze zifundwe ngamabandla ezombusazwe eZimbabwe.
So le nto eyenzakala eSouth Africa mina ngitshayela izandla ngijabula kakhulu, sengathi lada eZimbabwe singayifunda siyilandela. Sithi ukuthi uma ngaba sivota sikhala ukuthi uZEC wethu usebenza kanjani, ngoba la mabuka eSouth Africa bakwazile ukuthi u-IEC laye bathi kumfaka ekhoneni bamonite bamonite ma noma ngabatele ingqondo ukuthi mhlawumbe angariga ukhetho ngezindlela kodwa bekusuka kube nzima.
Kusenjalo amabandla ezombusazwe abika ukuthi ziqhubeka kuhle inkulumo zokubumba uhulumende omanyano. Kukhangelelwe ukuthi inkulumo lezi zibe sezicetshiwe ngemva kwensuku ezilitshumi lanye kumenyezelwe impumela yokhetho ukuze kubunjwe uhulumende. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, inguthuso Khumalo.
Kweziphathelane leMelika, asizweni ukuthi uChris Gande weStudio 7 usiphatheleni namuhla.
Osancedisa kukhetho lweMelika umnumzana Donald Trump uthi uzaphikisa isinqumo somthethwandaba iseviki edluleyo esamthola elecala lokuqamba amanga kumaphepha amabhizimusi akhe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2016. Intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns uqoqe udaba olwethulwa yimi uChris Gande olukhangela amathuba kaTrump okuphumelela lokuthi leli cala lingalahlwa na kungakafiki ilanga lokhetho. Umnumzana Donald Trump uthi kaphathwanga kuhle ngumahluli okwadala amathuba ambalwa ukuthi aphikise lesi sinqumo.
So we're going to be appealing this scam. We're going to be appealing it on many different things. He wouldn't allow us to have witnesses. He wouldn't allow us to talk.
Ucho ukuthi sizaphikisa lobu buqili. Sizaphikisa okuningi okwenzakalayo. Kasivunyelwanga ukuletha abaphakazi. Salelwa ukukhuluma. Akula asivumelwanga kulutho. Umahluli wayeyisigelekeqe.
UTrump watholakala elamacala kuwo wonke angamashumi amathathu lane ayewetheswa okuqamba amanga kumaphepha amabhizimusi ukuze afihle imbadalo ayipha untombazana othiwa nguStormy Daniels, esenzela ukuthi enganciphisi amathuba okuthola amavoti kukhetho lomnyaka ka-2016. UTrump uthi ukhetho lwaqilibezelwa ngabalandeli bakamongameli Joe Biden. Yena uBiden uthi ukutholakala elecala kukaTrump kuveza obala ukuthi akulamuntu ongaphezu komthetho.
The statutes are so broad or ambiguous that it could cast a net too widely, and people caught up in that net wouldn't know exactly what it was.
Inhlamvu zomthetho ezasetshenziswayo zibanzi njalo azizwisiseki okokuthi zingaqhelisa amambule abanjiweyo, yila mambule bengazi ukuthi kahle kahle babhekane lani, bengazi njalo ukuthi umthetho ubavikela njani ngenxa yendlela okulotshwe ngayo inhlamvu zalomthetho.
Ekuphikiseni, amagqwetha kaTrump alakho ukuthi athi umthetho owasetshenziswa ukuthonisa uTrump wawungacacanga, kutsho usikwicamfundo wezemithetho ekolejini leGeorgetown umnumzana Abe Smith. UTrump watholakala elamacala kuwo wonke angamashumi amathathu lane ayewetheswa okuqamba amanga kumaphepha amabhizimusi ukuze afihle imbadalo ayipha untombazana othiwa nguStormy Daniels, esenzela ukuthi enganciphisi amathuba okuthola amavoti kukhetho lomnyaka ka-2016. UTrump uthi ukhetho lwaqilibezelwa ngabalandeli bakamongameli Joe Biden. Yena uBiden uthi ukutholakala elecala kukaTrump kuveza obala ukuthi akulamuntu ongaphezu komthetho. USmith uthi amagqwetha kaTrump angakhangela ukuthi umahluli wavumela na ubufakazi ayengamelanga abuvumele kumbe ukuvimba ubufakazi ayemele abuvumele. Ngesizwe uTrump.
When we wanted to do things, he wouldn't let us do those things.
Nxa kukhona esasifuna ukwenza wayengasivumeli, kodwa okwakufunwa ukwenziwa nguhulumende wayekuvumela konke.
UTrump ulako ukuphikisa isinqumo ngezizathu zokuthi kasuthiseki ngamagqwetha.
And there I think perhaps defense counsel's failure to object to the testimony by Stormy Daniels suggesting that the sexual encounter between her and Mr. Trump was anything other than consensual might be fertile grounds for an appeal challenging the effectiveness of counsel.
Engaze akhethe qhingabani kodwa kumgceke ukuthi uTrump lamagqwetha akhe abasoze benelise ukuphikisa isinqumo kungakafiki umhla ka 11 Ntulikazi. Kungakethulwa isigwebo kutsho usikhwicamfundo wezemithetho ekolitshini leJohn Jay College of Criminal Justice umnumzana David Shapiro.
He will likely await sentencing. That way he has and his attorneys have a full perspective on what exposure he faces rather than doing
kukhanya uzalinda ukugwetshwa. Lokho kuzakwenza ukuthi yena lamagqwetha akhe babone ukuthi ubhekane lani. Kulokwenza kancane kancane okungamgebha esambeni njalo kungaphathisi ngalutho kuqala lakhe.
Ukuphikisa kukhanya kungasoze kwenzakale ilanga lokhetho lingakafiki kutsho uSmith.
This is not a quick process. I don't see even if the appellate division regards this.
Kathesi uzaphiwa ithuba lokuphikisa lesi sinqumo okumele akwenze. Ukuphikisa njengaye wonke umuntu ongaphiwa leli thuba. Yiyo indlela umthetho weMelika osebenza ngayo. Kuyingozi, kulobuchapa njalo yikweyisa ukuthi umuntu athi ukuthutshisa icala akuhambanga kuhle ngoba engamukeli isinqumo.
Singalahlwanga kungakafiki ilanga lokhetho uTrump uzakuba ngumsolwa wakuqala ukuncintisa kukhetho emele ibandla elikhulu. Lolu daba lulujoyini that is indaba iVOA uScott Stearns lwethulwa yimi uChris Gande oweVOA Studio 7.
Inengi labalandeli beCitizens Coalition for Change lithi lidaniswa ukuqhubeka kokulwisana okuphakathi kweziphathamandla zaleli bandla esezilamacele ambalwa okuvele sabala kungcwatshwa ilunga le-CCC omnumzana Morisi Zwijayi kuthanye ngoba bekule nkulumo zokuphoxana. Omunye okhulume kulomngcwabo ngwayekhokhela leli bandla umnumzana Nelson Chamisa obikwa esedanise abanye abalandeli bakhe ngokuqhubeka eloba amavesi eBhayibheli enkundleni zokuxhumana ebulenjini kulokuthi abonise ukuthi uthatha nyathelo bani ngokubumba ibandla elitsha. Ingcwethi kwezombusazwe zithi lokhu kunika ibandla leZANU-PF igunya lokuqhubeka linqoba kukanti umkhokheli walo umongameli Emmerson Mnangagwa usebonise impawu zokuthi ufuna ukuncintisa njalo kukhetho oluzayo okwesithathu. Ucubungula lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxa nomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubunguleza umbusazwe owayengumgcini isihlalo ogatsha lwebandla le-Alliance for People's Agenda eSouth Africa endawonye lomfundisi Siyaphambili Moyo owenkonzo yesiKristu e-Living Christ Pentecostal Ministries International njalo ophatheka kunkulumo zokuxwayisa abezombusazwe onguye osungula lingxoxo.
Eqinisweni ayikho into elokwenza labantu ongathanda ukuthi uyehlukanise loNkulunkulu kodwa kungaphonga kuphela kumavesi lasemweni kwesikhathi abakulandelayo kabazi ukuthi vele ucabangani so bagcina bengasakwazi ukuthi vele usesekhona kumbe uphumile wachiya soke kuphela kwakho kumbe plan okunye. Mina ngokubona kwami mbonani ngakuhlanganise konke isiKristu abuye athathe le action phela ukwenza into abamlandelayo babona uyanga.
Siyabonga umbono wakho ngalolu daba
Ndlovu. no, hayi, vele leyo ngoba i-religion by its nature yindaba yokholo. Ukukholwa angithi uyakuchoza. I-religion eyohani okuthiwa i-Christianity akumelanga ukuthi besizitshela ukuthi yiyo kuphela i-religion. Then amanye ama-religion onazo azothini. Okumele kwenzakale ukuthi amazwe kumele aranwe i-constitution. I-religion kuyamele ukuthi ibe yinto eyenziwa ngaphandle kwezombangazwe ngoba ama-religion mehlukene ayihlukene. Kulabanye futhi vele abangekho religious, who are just spiritual, kumele ukuthi i-religion ikhishwe ku-politics. Abantu bahlale phansi badwebe ama-constitution apheleleyo. Ithamisa into embuyisele emuhodle kula zonke ikhonokho. And abantu abaningi aba-psychological bagcina bebona ingani kuthiwa uphambiende ma uyathi abantu bebhizi bedinga ukulungisa ilizwe wena ubulokhu sithi nansi ivesenje. Ivesenaleyo perhaps 50% of abantu abakulandelayo bakuthanda kodwa banikhole iBhayibhile. So uthini ngabe uma ufuna ukuthatha izinto zonkolo uzise elokhuyane edwenzele zombangazo.
Mfundisi Moyo, ingqobe isikuwe.
Nxa ukhangela i-constitution ngitsho ngikhangela yona yethu eZimbabwe, ungayikhangela izinto ezininge eziku-constitution yethu kwampana, izinto ezininge ezisuka eBhayibhileni. Ube sunanzelela even lanxa sisona inama-MPs labo bani basebenzisa lona iBhayibhile lena lelo kanye. Nengxenye uNdlovu kazange angizwisise ukuthi ngithoni. IsiKristu sikhuluma ngempilo yokulunga, yokuba umkhokheli oqondileyo, umkhokheli oqotho, umkhokheli ohlonipha ngitsho le zinto ezikusisekelo selizwe leZimbabwe. Ngoba i-constitution yeZimbabwe ungayikhangela igcwele isiKristu kwampana nxa ungayikhangela yonke. Angizile example yalo mfundisi oyipolitician ongupresident yena uyalilandela yena iBhayibhile. Yiko ngisithi mina kungaba kuyi-theory leyo yilukholo lomuntu kodwa ukuthi upractisa njani kukuye. So singakudingayo ukupractisa endlini yakhe thina seza ama-constitution ethu la. Even layona le nto yokuthi i-constitution igcina isebenzisa iBhayibhile ayilunganga ngoba abanye abantu abalikhole iBhayibhile.
Ungathini ngalokho mfundisi Moyo njengoba kulezinye iy'nkolo?
I-constitution ibunjwa ngabantu abeZimbabwe. So abantu beZimbabwe bona ababekufuna ukuthi kwenziwe yibo abakhulumayo, yikho kumele kulandelwe. Kungelani ukuthi usenkonzweni, usezinyangeni kumbe kakho kikho konke. Nxa besebethe bayiphasa kulandelwe yona ngoba yiyo eyabe siyi-supreme law of the land iphume kibo bona amaZimbabwe.
Naso indaba Mnumzana Ndlovu, ayisikho ukuthi iningi eZimbabwe lingamaKristu na?
Yikho kwabe bashiwo ngubaba lo uClinton wase-America wathi umbuso akumelanga ube ngowabaningi kuphela kodwa kumele ukuthi ucabange ngokufana ngesilungu, you should also consider the rights of the minority. It is oppressive vele khonoko ukuthi abantu bengabaningi sebesenza umthetho oshiya abanye phansi. Ukuthi ubuze ukuthi i-Roman Dutch ko lo mthetho weBhayibhile nge-Africa yini ngubani owayenzayo? Why isikhona manje and Africa is failing in governance? Bese lokhu siyiphakamisa siya phezulu. Nisebenzise case study kaChamisa. We are failing in opposition governance, but one still wants to rule a country and being influenced by that Christianity and the Bible. And I'm not saying ukuthi into ezirongo lezi, ngithi lukholo lwakhe.
Ungathini ngehlekana elingaso maKristu mfundisi elithiwa ngumnumzana Ndlovu?
Nxa befila ukubana ukuthi bona they are neglected, kumele baphakame bakhulume baze bazwakale kulezi zinto ababona ngani kazifakwanga kusisekelo sombuso welizwe abafisa ukuthi zibe khona. Akula muntu ongakhulumela abantu beZimbabwe, but okwakathesi sikhuluma sikhangele sena lesi sisekelo sombuso welizwe esilasho kathesi yiso esikhona. Umbuzo ongaphendula uMoyo ngokuthi abantu ngobani? Because uma uyacabanga ukuthi abantu abanye noma besele phandle still ngabantu i-majority. Yiyona le nto for example eZimbabwe eyenza ukuthi ezinye indawo ezilama-minority ethnic groups zikhangelelwe phansi ngoba kuthiwa ngabantu abalutshwana abaqakatheka kakhulu. We are coming from an ethnic point of view. Religiously they are doing the same and it's oppressive. Yikuphandezelwa, ukunqindezela bakhe. Bona aba bayi-two abathathwe seriously. U-Obama wathi ebhukweni lakhe Audacity of Hope noma kunabantu abayi-two kuphela e-America. America does not qualify ukuthi ibizwe kuthiwa Christian country.
Ubona kusasa injani? Singabona iphenduka yini umnumzana Chamisa kumbe kuzaba lomunye laye ozaba khona abantu bemamuke?
I think ke ngendlela iZimbabwe eyiyo uyakhona futhi ukubuyela uChamisa. Ayithathe futhi majority yezokuphikisana. Kubuyele futhi kwe-election ka-2028 adliwe futhi. Lento isiphindakale kanenge angazi ukuthi kutheni kodwa asazi ukuthi umbani ozahlakanipha mpela aphume akhona ukuthi ayenze laba bantu abathanda uChamisa kanye noma engakhona lutho babona ukuthi hayi sesifuna ukuthi intshilizwe lapha baqalise ukudinga inkokheleyo epheleleyo.
Lo ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu obexoxa endawonye lo mfundisi siyaphambili Moyo. Velo sithandekile Mhlanga owe Studio 7.